Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Walamukela ngenjabulo kustudio 7, ngolwesibili mhlaka 21 kumpandula 2021, ngusithandekile Mhlanga, endabeni zethu lamhlanje.
Ngentokozo enkulu ngithanda ukubikela uzulu wonke ukuthi umbukiso weZITF, weZimbabwe International Trade Fair, uqalisile namhlanje. Kuzinsuku ezintathu ezilandelayo ngezaba eziqondene kakhulu kulabo abazemabhizimusi.
Umbukiso wezamabhizimusi weZimbabwe International Trade Fair usungulwe kobulawayo lamhla.
Njalo sikubona ngani ukuthi kuyohlala kuthiwa sicele imvumo ukubana sikhulume ngodaba lombhoqazi yekungasihloniphi ngoba kuyazo kuthiwa sicele ebantwini abayibo abasibulalayo. Engibona ngazathi kuyabe kuyikudlala ngabantu.
Abenhlanganiso yeBhethi likaZulu bathi amapholisa abophe umkhokheli wabo. Umnumzana Mbuso Fuzwayo kwesikhatshana namuhla benanza ilanga lokuthula emhlabeni jikelele ele International Day of Peace. Umongameli Joe Biden weMelika ukhulume ekuqaliseni komhlangano wenkokheli yamazwe omhlaba weUnited Nations General Assembly namuhla ekhuthaza abanye bakhe ukuthi bachiyane lombuso oncindezelo. Zonke lezindaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Umbukiso wezamabhizimusi weZimbabwe International Trade Fair uqale kobulawayo namhlanje kulaba amankampani laba amabhizimusi asakhulayo abalutshwana ababukisayo. Ubathabile Masuku sethulela loludaba ngogcweleyo.
Umbukiso wezokuthengiselana oweZITF ongenziwa nganyakenye ngenxa yokuqhamuka kobhubhane lwe-COVID-19 uze waqala namhla ngemva kokudluliselwa phambili kabili konke lonyaka ngenxa yeziqondiso zikahulumende zokumelana legcikwane leli eze-lockdown. Umqondisi wenkampani yeZITF, umnumzana Nicholas Ndebele, ulandisa ngombukiso walonyaka.
Ngentokozo enkulu ngithanda ukubikela uzulu wonke ukuthi umbukiso weZITF weZimbabwe International Trade Fair uqalisile namhlanje. Kuzinsuku ezintathu ezilandelayo ngezaba eziqondene kakhulu kulabo abazemabhizimusi. Ngizwa ngilentokozo enkulu kakhulu ukuthi khona loba nje usuku lolu lubuye ngemva kwesikhathi eside, kodwa ke inani lakhona isile 357 ababukisayo, amakampani abukisayo. Okunye nje okusemqoka enthanda ukukuvezela uZulu ukuthi khona kulamakampani avela emazweni asigombolozileyo alichumi, 10 countries abaphathekayo kulumbukiso weZITF.
Umnumzana Khumbula Dube owekampani ye-Mine Easy Solution uthi bazama ngendlela zonke ukuthi bafinyelele abomsebenzi wokwemba emigodini ehlukeneyo elizweni.
Sifuna ukuthi sifinyelele ikakhulu ama-miners ethu kwenzeka ukuthi babekwazi ukuthi sikhona, and then lokuthi wonke lawa nje ama-solutions ababewafuna kuma-problems abahlangana lawo e-mine zabo silawo. Njalo futhi sifuna ukuthi sihlangane lamanye ama-suppliers, si-build ama-partnerships lama-suppliers labanye nje abakhona kwi-industry esingakwazi ukuthi sisizanene kwi-industry, ngoba sibona ukuthi khona le ngaba i-opportunity mhlawumbe i-platform yokuthi si-build yona lawo ama-strategic partnerships.
Omunye obebukisa evela kweleKenya, umnumzana Lazarus Muganda, umsekeli ka-Chief of Mission weKenya, uthi amakhampani amaningi awabuyanga ukuzobukisa ngenxa ye-COVID-19.
The companies have not come because it was COVID time and they were not able, but we are showcasing the products. We want to increase trade between Kenya and all companies in Zimbabwe and all other international companies that may not know.
Ama company awehlekanga ukuza loba kuyisikhathi somkhuhlane we-COVID-19. Kodwa sibuyile ukuzotshengisa impahla esilazo. Sifuna ukukhuphula ubudlelwano bamabhizimusi eKenya ndawonye lawo eZimbabwe lamanye wonke angabe engazi ngesilabo. Esikukhangeleleyo ukuthi ubudlelwano bamabhizimusi buzathuthuka.
Umnumzana Mike Ndiweni, umqondisi weBulawayo Vendors and Traders Association, uthi iningi labazisebenzayo alenelisanga ukuzobukisa ngoba bebengasebenzi.
Ya kwenzakalayo ukuthi lenyaka amabhizinisi malutshwana. Ikakhulu abantu abasebenzayo abaningi hayi balutshwana sibili abenelisileyo ukuthi baye kubukisa e-trade fair. Kubangelwa ukuthi abantu abaningi vele bebengasebenzi lo nyaka la nyaka enye kubangelwa ukuthi i-COVID-19 ivalise amabhizinisi amaningi kakhulu. Ngokunjalo abantu abaningi abanelisanga ukuthi bayabhadala imali ezifunekayo ukuthi babuyise imisebenzi yabo kuzethekele zebe zibuya zivela kwamanye amazwe lakhona apha elizweni.
Umbukiso we-ZITF uzaqhubeka okweviki yonke njalo kusasa umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantine Chiwenga ukhangelelwe ukuba ngumhlonishwa emhlanganweni wabosomabhizimusi owe-International Business Conference. Umongameli Emerson Mnangagwa yena ukhangelelwe ukuvula okusemthethweni lumbukiso ngolwesine. Lo nyaka kubikwa kulamazwe alichumi lanye athe azaphatheka embukisweni lo. Amazwe la agoqela eleButswana, iSouth Africa, iDRC, iBelarus, iMalawi, iMauritius, Namibia, Kenya, Indonesia, Nigeria leTanzania. Amakampani abukisayo aweZimbabwe wona aphose abe ngamakhulu amane, i-396. Umbukiso walonyaka wenziwa phansi kwendikimba ethi Showcasing the New Normal for Business and Industry, Realities and Opportunities. Imele Studio 7 ikoBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Emizameni yokwenqabela ukumemetheka kwe-COVID-19, uhulumende uthi usenelise ukuhlaba abantu abaphezu kwezigidi ezimbili, 2.1 million ngokugcweleyo, ijekiseni yokuzivikela kulumkhuhlane ukuthi abangakahlatshwa lijekiseni ngokupheleleyo sebephose bafike kwizigidi ezintathu, 2.9 million, phakathi kwenani labantu abahlolwe izolo. Abaphezu kwamakhulu amabili, i-248 babo, bafunyanwe bele COVID-19, yona ebulele ababili. Namuhla eZimbabwe elimanyene lamazwe omhlaba kunanza usuku lwe-International Day of Peace, olukamhlaka 21 kuMpandula. Lolu suku lwahlelwa inhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba e-United Nations ngenjongo yokukhuthaza ukuthula emhlabeni jikelele. Lo nyaka luhamba ngendikimba ethi Recovering Better for an Equitable and Sustainable World. Umnumzana Brisk Ncube wenhlanganiso ye-Community Solutions Zimbabwe utshele uMikeove we-Studio 7 ukuthi usuku lolu luqakathekile kakhulu kwabasakhulayo eZimbabwe.
Usuku lwe-International Day of Peace lusuku olucelebrate phose umhlaba wonke jikelele. But kathi ukudibanisa ngokubisa eZimbabwe, eZimbabwe siye saba mhlawumbe nama-conflicts amaningi, maybe based on ethnicity, based on into ezijiyeneyo. So ukubuya kwe-International Day of Peace kuyinto eqakathekileyo, especially ebantwini abatsha, ngoba siyakudinga ukubambana ukuze sibe nengqubekela phambili njengelizwe. So ukubuya kwe-International Day of Peace kusipha that ground yokuthi ethi sibonisane ukuthi sesikhambisiwa ngesinganani, singabe lapho kusilela khona ma sikhangele endabeni zokwakha ukuthula lobudlelwano phakathi komphakathi wethu esiphila kuwo.
Inhlanganiso ye-National Peace and Reconciliation Commission isanda ukukhipha i-statement lapho bakhuthaze uZulu ukuthi asebenze ndawonye ukuthuthukisa ilizwe njalo ukuthi kube lokuthula kwele Zimbabwe. Njengosakhulayo ukubona njani lokho?
Njengomuntu osakhula kuyinto eqakatheke kakhulu. Kunganetha esingakuthi thina i-national cohesion esingakusebenzisa as a building block ukuthi njengelizwe sibe lombono ofana naye mhlawumbe engakuthi mina is a shared national conscience ukuze sibe lombono ofana nayo nevision efana nayo njengelizwe. Ngoba nxa kungelawa kumanyana kungela kubambana kungela kuthula akula ngqubekela phambili engaba khona.
Awusitshele okuningi ngohlelo lwenu olumayelana nge-peace building kwele Zimbabwe.
Alright, zingekhonyisi sokuthi Zimbabwe sithangele kakhulu ukuphatheka kwabantu abatsha entweni ezilokwenza zokwakha ukuthula peace building ne-security ezigabeni. So ngamathichane esikukhangele kakhulu ngathi mna ukuphatheka kwabantu abatsha kuma-processes awokuthula. The main argument ukuthi khona this participation is important to influence formal peace building processes. So nxa kungena kuphatheka kwabantu abatsha ekuthini bakhuthaze indaba zokuthula ezi-formal zithungela mhlawumbe i-National Peace and Reconciliation Commission ukubumba ukuthula elizweni leZimbabwe kuyakuba into enzima ngoba into ekuthiwa yi-participation ukuphatheka kwabantu abatsha kuyinto eqakathekileyo uma sikhangela in any democratic open space. Nxa abantu abatsha bangaphatheka then lokhu kuzasisiza kungakhathiwa khona abantu abatsha they form almost 65% of the population elizweni singasebenzisa ubuningi babo namandla abo ekwenzeni i-violence ama-conflict. Nxa manje lawa singawathatha siwafake in the right direction singabumba ukuthula siyakhile izwe eleZimbabwe lengqubekela phambili. So basically yikho esikwenzayo.
Sigqiba lingxoxo bengicela ukuthi uphosele amazwi akho okugcina enkuthazo kwabatsha amayelana ngosuku lwe-International Day of Peace.
Engingakutsho mina kubosoyethu abatsha ukuthi khona usuku lwe-International Day of Peace lusipha ngathi mina inkundla yokuzibonakalisa njengabantu abasha ukuthi lathi singaphatheka ekubumbeni i-national peace, ekubumbeni national reconciliation, ekwakheni isizwe sethu ngokuthula. So in other ways esingakutho ukuthi bona peace begins with me, begins with you, and peace begins with us. Nxa singabambana sonke njengabantu abasha sithi sector peace ohulumende nama-stakeholders wonke babona ukuthi khona lathi singasebenza endaweni zokwakho ukuthula as peace builders, as nation builders, hhayi kuthula kukhona abantu abasha basetshenziswe ekudaleni ama-conflict ezigabeni.
Lo ngumnumzana Briski Ncube oyinhlanganiso ye-Community Solutions Zimbabwe ubexoxa icingweni lo Mike Hove we-Studio 7 ekobulawayo. Ngosendlalo inhlanganiso yebhethu likaZulu ithi amapholisa abophe umkhokheli walo umnumzana Mbuso Fuzwayo okwesikhatshana namuhla kulandela umhlangano ewuqhubela abanye abalwela ilungelo loluntu benanza leli langa lokuthula emhlabeni jikelele ele-International Day of Peace. Umnumzana Fuzwayo uthi amapholisa amkhulule engetheswanga icala ngemva kokungenela kwegqwetha lakhe umnumzana Ngqobani Sithole.
Namhlanje njengenhlanganiso kabhethu likaZulu besihlangene sikhumbula i-International Day for Peace. Njengenhlanganiso besixoxisana sibonisana ukuthi kuyini okungenziwa sikhangele ukuthi ilizwe leli selokhe kwamiswa ukubulawa kwabantu emkhonweni weMandebele ngesikhathi sombhoqazwe. Selokho umongameli ethe kufakwe i-commission kathi sokufakwe ukuthi izinduna zikhokhele lento kuzayenza ukuthi kube lokuthula yini kungakhulunywa ngokuthi i-truth telling, kungakhulunywa ngokuthi kube le-justice. Ingaye izinduna zile capacity yini yokuthi zilethe ukuthula minus i-justice le lokutshela abantu iqiniso ukuthi kuyinokwenziwayo lokwenzakalayo. Njalo oda sikukhangele ukuthi kuphossible yini ukuthi izinduna zi-acte independently zona into eziyenzayo kungelandawo constitutional ezidrowa amandla zokhona. Njalo izinduna zingelandawo lapho ezidrowa amandla khona. Okunye kuyikuthi zithunywe ngurhulumende, uhulumende olegazi ezandleni.
Amapholisa afike njani kulo umbuthano njalo abeluthole ngaphi udlitshana lokuthi ukhona kukanti kuyini okwenzakeleyo ukusukela lapho?
Amapholisa afikile ethefikile abuza ukubana sile ncwadi evela ku-regulating authority but it was a private meeting bagcina bengithatha bahamba nami e-central. Sithe sifike e-central sesiyahlangana lo-officer in charge ngoba oda singazange sacela imvumo ku-regulating office. Njalo sikubona ngani ukuthi kuyohlala kuthiwa sicele imvumo ukubana sikhulume ngodaba lombhoqazo yekungasihloniphi ngoba kuyazi kuthiwa sicele ebantwini abayibo abasibulalayo. Engibona ngazathi kuyabe kuyikudlala ngabantu. Thina sizabe siyenza yonke imikhosi kodwa kangikhole ukuthi sizafa sahamba sacela. Singayacela ye kodwa kuyabe sokungasiyonto esijabulisayo ngoba ukuthi siyecele ebantwini ababulala abantu ukudlala ngabantu ukudlala ngesikhathi akuvunyi akukhethwe enye department engasiyo mapolice engasiyo ma-CIO engasiyo army abantu abangadinga khona ngoba lawo ma-departments ngobuthathu bawo ale isandla zabo zigcwele igazi labantu.
Lo ngumnumzana Mbuso Fuzwayo, umkhokheli wenhlanganiso ye-Ibechu likaZulu esixoxelayo ekobulawayo. Asenelisanga ukukhuluma lamapholisa ngalolu daba, kodwa uhulumende uhlezi esithi uyalungisa udaba lwe-Gugraund esebenza ndawonye lenduna inhlanganiso ye-National Peace and Reconciliation Committee labathinteka kulolu daba. Ekhuluma ekuqaliseni komhlangano wenkokheli yamazwe omhlaba we-United Nations General Assembly, uMongameli Joe Biden weMelika ukhuthaze abanye bakhe ukuthi bechiyane lokubusa ngoncindezelo. Uphe umzekeliso weZambia isithi ngelinye lamazwe enelise ukulwisana lenkohlakalo aletha inguquko. Asizweni amazwe awethule kulomhlangano oqhutshelwe edolobheni leNew York khonapha eMelika.
Authoritarianism, the authoritarianism of the world, may seek to proclaim the end of the age of democracy, but they're wrong. The truth is, the democratic world is everywhere. It lives in anti-corruption activists, human rights defenders, the journalists, the peace protesters. On the front lines of this struggle in Belarus, Burma, Syria, Cuba, Venezuela, and everywhere in between, it lives and the brave women of Sudan who withstood violence and oppression to push a genocidal dictator from power and who keep working every day to defend their democratic progress. It lives in the proud Moldovans who helped deliver a landslide
victory to the Umbuso wentando kaZulu okhululekileyo ulabantu abaningi abawuvikelayo emhlabeni jikelele. Uqhuzelwa ngabalwisana lenkohlakalo, abakhuthaza ukulondolozwa kwelungelo loluntu, intatheli zindaba, abakhuthaza ukuthula, abakhokhelayo kule impi yokulondolozwa kombuso okhululekileyo kwentando kaZulu ngabantu baseBelarus, Burma, Assyria, iCuba, iVenezuela, abesifazana baseSudan abalesibindi sokumelana lombuso oncindezelo kwele Moldova, kwabasakhulayo baseZambia abenelise ukuqoqana bavota ngobuningi baguqula umbuso walelo lizwe bemelana lenkohlakalo locindezelo. Akula mbuso okhululekileyo ongabhekani lobunzima okugoqela lakhonapha eMelika esibhekane lodlakela lezinye inhlupho. Kodwa siyakwazi ukuthi umbuso wentando kaZulu okhululekileyo yiso kuphela isikhali esingahloma ngaso ukulondoloza.
Lo bekungumongameli Joe Biden efula umhlangano we-United Nations General Assembly eNew York khonapha eMelika. Kweziphathelane lomnotho namhlanje, uhulumende usungule umbukiso wezokuthengiselana kwamazwe akuzwekazi le-Afrika o-Intra-African Trade Fair wobulawayo namuhla, wona okhangelelwe ukuqhutshwa ngenyanga ezayo mhla ka-15 kusiya ku-21 kwele-South Africa. Lokhu kwenzakala kulombukiso wezokuthengiselana oweZimbabwe International Trade Fair oqalise namuhla kulelo dolobho. Sivuze umnumzana Masimba kuchera ingcwethi ecubungula izombusazwe ukuthi kambe imbukiso le ingaletha inguquko bani kwele Zimbabwe kanye lezwekazi le-Afrika.
Imbukiso enjenge-trade fair iqakathekile sibili ngoba yenza ukuthi abantu kwamanye amazwe babone ukuthi lapha kwenzakalani. Kodwa abamabhizinisi balapha eZimbabwe labo balethuba elokuthi labo ba-advertise impahla yabo, labo bazame ukuthi bathole i-business even locally. So ngibona njengani kungakhathalekile ukuthi kulabantu abalutshwana abazabuya njengoba kule COVID, imbukiso enjengaleyo nxa kuyukuthi ingaqhubekela phambili kuqakathekile sibili ukuthi iqhubekelele phambili. I-Intra-Africa Trade Fair ngibona njengani ulicebo elilungileyo kakhulu ngoba lizenza ukuthi sithengiselane njengamazwe ase-Afrika. Uzananzile ukuthi sithengisa into eziningi kumbe sithenga into eziningi phandle kwelizwe phesheya kolwandle. So kungenzakala ukuthi nxa kuyukuthi sesithengiselana lapha e-Afrika into ziyachipa mbijana ukwedlula ukuthi sizithathe phetsheya kolwandle lapho esisithatha khona khathesi.
Umnumzana Innocent Ndibali, umkhokheli webandla lezombusazwe ele Economic Freedom Fighters Zimbabwe, uthi kuvele kufanele ukuthi amazwe akuzwekazi le-Afrika asebenze ndawonye ukuthuthukisa umnotho wawo.
Ngoba as you know ukuthi thina we are fighting for a borderless Africa. We are fighting for a united Africa. We want to ensure ukuthi i-Africa iyathatha umnotho wayo, ikontrole umnotho wayo, ikontrole i-future yayo. So we believe ukuthi Africa is as important. So umbuthano onalo se-Africa uqakathekile kakhulu ngoba uza kwanisa ukuthi lathi usisize. And sisize sakhuluma thina ngokuthi we are aware ukuthi uPresident Mnangagwa hamba e-Europe and we've said ukuthi he must make it very clear ukuthi we are communicator le-Europe ngendaba yama-sanctions, we are communicator le-Europe to normalize ama-relations between Zimbabwe le-Europe. Ngoba thini Africa siyayiqakathekisa and i-Africa siyayiqakathekisa kakhulu.
Ukuze sizwe ukuthi umbukiso weZITF uyaletha intuthuko edolobheni lakoBulawayo, sixoxele umnumzana Thembelani Dube, isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association.
Nxa siqathanisa inani labantu elithe lafika kulumbuthano weZimbabwe International Trade Fair eka-2021, uzafica ukuthi inani labantu elithe laba khona lilutshwana. Abaningi abantu abakhanya befikile koBulawayo kayisiki ukuthi ngosomabhizimusi abavela ezindaweni ezijeneyo, kodwa uzafica ukuthi ngabantu ebandla elithize eliyabe lilenhlelo zalo eziyabe zihambelana lokwenzakala e-trade fair. Ngengathi ngikhangele kwenye indawo ngafica ukuthi kulequla labomama elithe lahlangana elivele ebandleni elithize eliyilo elingabe mhlawumbe lithe lagcwala lathi saka koBulawayo, kodwa kungayisiki ukuthi ngosomabhizimusi bonke. Ngibona ngazanthiwa omama bebandla elithize uhlelo lwabo lokuthi balubise koBulawayo ngolokuthi luzongezelela inamba zabantu ezingabe zithe zafika koBulawayo, okuzenza ukuthi lanxa amahotel athize lezindawo ezithize zokulala lokuhlala zingabe zigcwele kodwa zingagcwaliswanga yibo somabhizimusi esibakhangele ukuthi babe khona kulezo ndawo, kodwa kungabantu abahamba ngenhlelo zabo zebandla elithize. Kodwa-ke inani elabantu elithe lafinyelela e-trade fair lilutshwana nxa uliqathanisa lakweminye iminyaka esikhangele ukuthi kuyakugcwale kwesabeke e-trade fair. Njalo umkhuhlane we-COVID-19 kukhanya yiwo osusukeke wathena abantu amadolo ukwenza ukuthi abantu babe balutshwana, ngoba sokule mgoqo ethize efakiweyo ukuthi abantu basondelele kuyo i-trade fair lapha. Izwekazi le-Africa linothe okumangalisayo. Izwekazi le-Africa lilabantu abalobuchopho obujulileyo, ubuchopho obukhaliphileyo. Ngakho-ke nxa sokule ndawo lapho abazahlangana khona baqoqisane ngezamabhizimusi kuyabe kuyinto enhle kakhulu, ngoba sokuza kwenza ukuthi izinto ezitholakala e-Africa kube izinto ezilohlonzi. Siyakwazi ukuthi i-Africa kulokunengi okwenjiwayo, siyakwazi ukuthi i-Africa kunengi okulungiswayo. Esikukhuthazayo ukuthi osomabhizimusi nxa bethe bathi gwaqa, sokuza kwenza ukuthi i-Africa ibe lezinto zayo eziyabe zenziwe lokho esithi i-value addition. Ngoba esikhathini esiningi abantu be-Africa baku-primary industry bayaproducer kuphela, bathengise kunjalo kungaproseswanga. So silethemba ukuthi nxa sokusiba le mbukiso enjalo kuza kwenza ukuthi osomabhizimusi be-Africa bahlomisane ngamakhono okuzabanceda ukuthi impahla abazayithengisa nxa sebeyisa kwamanye amazwe ngaphandle kwe-Africa.
Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelelwe ukuvula umbukiso weZITF ngokusemthethweni ensukwini ezilandelayo. Abakumsebenzi wezempilakahle phansi kukahulumende weZimbabwe babikwa bebhekane lodubo lokungasebenzi kuhle kwenhlangothi ezijiyeneyo okuphazamisa ezempilakahle elizweni, kakhulu ngalesi sikhathi sokwenqabela umkhuhlane we-COVID-19. UMavis Kama usethulela lolu daba ngogcweleyo.
Lokhu ngokunye kwakuvezwe ngabenhlanganiso ezimeleyo ecubungula ngezombusazwe eZimbabwe Democracy Institute, ZDI, kugwalo lempumelo yophenyo abalwenze phansi kwesihloko esithi Locking Down Democracy in Zimbabwe's COVID-19 Era. Umqondisi weZDI uDr. Pedzai Rwanya uthi lolu phenyo belukhangela njalo indima edlalwa ngabakubutho emsebenzini wezempilakahle ngalesi sikhathi sokumelana le-COVID-19.
In the case of the Minister of Health, we know who is the Minister of Health. You know who is permanent secretary of the OMB, but you will see that place of the military secretary in the civilian affairs of the state.
Liyazi ukuba ngubani ongumphathintambo wezempila kahle. Liyazi njalo ukuthi ngubani ongunobhala wogatsha lwezempila kahle. Lizabona ukuthi sebesanda abakubutho kumisebenzi okumele yenziwe nguZulu.
Okusekelwe ngesinye isiphathamandla seZDI, uMnumzana Bekezela Gumbo.
Uphenyo lolu luyaveza ukuthi abezamabutho lawo bangena ngendlela ezintathu. Lokuthiwa yiku-appointwa ngumongameli ukuthi bethathe imisebenzi emikhulu kakhulu kwabezempilakahle. Njalo kwesibili sibona ukuthi baphiwe amantwana abangena bengasomabutho bajoyiniswa bejoyine i-army. And abantu abasebenza ngaphakathi abathokozi ngakho khonoko.
Ugumbo uthi sekule ndlela esisetshenziswa yokubandlulula abantu ngemihlobo, kuqhatshwa izisebenzi zezempilakahle ezivela kwezinye indawo zisiwa lapho okukhulunywa khona indimi ezingazaziyo.
Ukanti impilakahle ukuze ibe khona kumele umuntu ezwisise lokho omtshela khona. Imithi nalesi ithatha ingasibulala ma umuntu ositshela ngayo esitshela ukuthi siyisebenzise njani engasitsheli ngolimi siluzwane. So sikunazela ukuthi khona kuyana lakho kukhona. Abantu bakuhlungu ngakho okufanele ukuthi NPRC kumele kukhangele ngoba kuyindaba ye-peace and reconciliation elizweni.
UMnumzana Ostalo Siziba uthi ukwanda kwabakubutho emsebenzini wezempilakahle akumangalisi.
So kunoku kube yinkinga ngokuqalisa babeyenza bejathile ukuthi ayifika kuphimane sekitari ukufa kumuntu kathesi manje sebengena ekubona-kele kulova izinto lisoti yabe lokhu epiwe i-identity yokuthi i-general kuhamba kunjalo kunamaministri kunjalo kuyatholakala ukuthi kathesi sebekwazi ukuthi bengene kukho ngibe sebekwazi ukuthi indaba ye-covid beyithethe imali yonke bathi thina yithe sizadistributa yithe sizathenga yithi siza-administrate imali yazo.
Lomsakazo kawusanelisanga ukuzwa okuvelela kuhulumende njengoba esinye seziphathamandla kugatsha lwezempilakahle lokulondolozwa kwabantwana uMnumzana Donald Mjiri ethe angake apha umbono wakhe njengoba engakaluboni lolugwalo olumumethe impumela yophenyo olwenziwe ngabeZDI. Ugwalo lwempumela yophenyo lwabeZDI luphethe ngokuxwayisa abenhlangothi ezijiyeneyo zempilo ukuba zihlolisise indaba zokwephulwa kwelungelo loluntu emsebenzini wezempilakahle ngalesi sikhathi sobhubhane lwe-COVID-19. Bakhuthaza ukuba kuqakathekiswe ukulondolozwa kwelungelo lomuntu wonke elizweni lokuthola lula usizo lokwelatshwa ezibhedlela zikahulumende lokuthi zibhalwe phansi izehlakalo zenkohlakalo ngalesi sikhathi sobhubhane lwe-COVID-19. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguMavis Gama.
Umsakazo we-Voice of America osakaza kuzwekazi le-Africa okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa i-satellite SES 5 ku-band le-C-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obe-Facebook ku-VOA Ndebele laku-Twitter ku-VOA Ndebele. Qhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Singakehlukani ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Umbukiso wezamabhizimusi weZimbabwe International Trade Fair uqale kobulawayo namhlanje. Abenhlanganiso yebhethi likaZulu bathi amapholisa abophe umkhokheli wabo uMnumzana Mbuso Fuzwayo kwesikhatshana namhla kobulawayo benanza ilanga lokuthula emhlabeni jikelele ele-International Day of Peace. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olifanelisayo. Yimi uSithandekile Mhlangani khonapha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.